So we see card descend of a VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesithathu mhlaka 24 zibandlela 2023 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Owayengumeli wezengeza West Cele lePhalamende njalo elilunga le-TCCC umnumzana Job Asikhala ufunyenwe elecala lokutshotshozela odlakela enyathime ngomnyaka ka-2022 ngumthethandaba kamantshi weHarare namuhla. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wekholera eZimbabwe selikhuphuke laya phezu kwamakhulu amane phose alengxenye 447 ukuthi asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amathumi amabili alekhulu 20,121. IZimbabwe namhla ibambane namazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwemfundo olwe-International Day of Education. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Owayengumeli wezengeza West Cele lePhalamende njalo elilunga lebandla eliphikisayo ele-TCCC umnumzana Job Sikhala lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole owayemela isigaba sesithungiza North Edale elifanayo bafunyanwe ngumthethandaba kamantshi weHarare namuhla belecala lokutshotshozela odlakela enyathime ngomnyaka ka-2022 ukulandela ukubulawa kwelunga lebandla labo unkosikazi Mo Blessing Ali. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Bekunyakazela enkantolo kamantshi eRotenro namuhla ukugcwele abasekeli be-CCC kanye lozulu jikelele besithi uSikhala yena osevalelwe okweminyaka phose emibili 1 year 8 months kumele akhululwe. Kodwa umantshi unkosikazi Tafadzwa Miti unqume ukuthi ubufakazi obethulwe ngabachuchisi buveza ukuthi ngempela uSikhala loSithole batshotshozela udlakela enyathime kulandela ukubulawa komsekeli we-CCC unkosikazi Mo Blessing Ali lilunga le-ZANU-PF uPius Jamba yena osowagwetshwa ukudonswa iminyaka engamathumi amathathu 30 years ejele phezu kwaleli cala. Umantshi uthe ubufakazi lobo bukhomba ukuthi uSikhala loSithole yibo abaqoqa amabhasi athwala abantu abenza udlakela emfeni ka-Ali. Wengeze wathi njengabantu ababengamalunga ePhalamende njalo besezikhundleni zobukhokheli ku-CCC kwakumele ababili laba baziphathe ngcono ngendlela ekhuthaza ukuthula. Ngokunjalo uthe uzagweba uSikhala loSithole ngomvulo ozayo mhlaka 29 kulinyanga. Ekhuluma lentatheli izindaba ephuma emthethwandaba ngemva kokuthethwa kodaba lolu elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uchasise ngokwenzakeleyo namhlanje.
Reason for the movement of the matters to the 29th March, the 29th of January was basically to allow co-counsel for Mr. Honorable Sithole to be in attendance.
Unkomo uqhubeke esithi bazaluphanyeka emthethwandaba waphezulu owayayikhodi lolu daba bephikisa ukufunywana kwababili laba belecala kanye lesigwebo abazosetheswa. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift osalosiziba yena uthe njengebandla badane kakhulu ngesinqumo sikamantshi lesi.
Lokhu kuyatshengisela ukubana ke njengoba sathosi njalo sihlala sitsho ukubana iZimbabwe inkinga ekhona indaba yeku-abhuza kwamakhosi kusekula ama-political scores ngebandla le-ZANU-PF.
Lokhu kusekelwe lilunga le-Job Sikhala Solidarity Movement umnumzana Comfort Mpofu yena othi iZANU-PF yiyo ebangela lokhu okwenzakala kuSikhala.
Sibona uJob Sikhala engubaba olabantwana abasafundayo kumele bele ngule yakhe.
Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira ukulandule lokhu esithi uSikhala kumele amelane lamacala akhe kusenjalo akasathathwanga isinqumo kwelinye icala elethesa usikhala elokuloba amanga enkundleni yeFacebook lapho abikwa wabhala ukuthi amapolisa abulala umntwana omncane ngemva kwemibiko ayeyethule enkundleni zokuxhumana zebulenjini umthetho ndaba uthe uzakwethula isinqumo sawo mhla ka 7 ngenyanga ezayo ngoba abachuchisi bethe bebengakalungisisi amaphepha abo ukuze udaba lolu luphethwe namhlanje usikhala uyalilandula icala leli esithi yena kakho lokuba khona enkundleni yeFacebook ngimele isitudio 7 ngiseharare ngimlondolo zindlovu
Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane wekholera eZimbabwe selikhuphuke laya phezu kwamakhulu amane phose alengxenye 447 ukuthi asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 20,121. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Douglas Mombeshora emhlanganweni awenze lentatheli zindaba namuhla. Asebeba njebe lo mkhuhlane kodwa velatshwa abasila bazinkulungwane phose ezingamachumi amabili 19,442. Umembeshora uthe njalo abatholakale belo mkhuhlane lo izolo kuphela bedlula amakhulu amabili 205 ukuthi ababulawe ngumkhuhlane lo izolo bayisithupha. Wengeze wathi isihudo sekholera sesisabalale ngelizwe sahlasela eziqintini ezingamachumi ayisithupha 60 district kanti indawo ezihlaselwe yilo mkhuhlane kakhulu zibalisa iHarare, Chitungwiza, Buera, Gutu, Chiredzi, Mazowe, laseMbire. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Nxa sikhangela abantu abatholakale belomkhuhlane labantu asebefile kukhanya inamba yabantu abanengi kakhulu kuyasikhathaza kakhulu thina ngoba siyabe sifisa ukuthi ngabe sikhuluma ngamafiga aphansi kodwa inombolo ezikhona ezabantu ababa nje belomkhuhlane lasebefile zilokho ziphezulu kakhulu yikho ke sifisa ukuthi ngabe uhulumende lokhansili bayengezelela imizamo ukuthi amanombolo la ehle.
Iyiphi leyo mizamo kahle kahle kuyini abangakwenza?
Ya sike sakhangela insuku eziphelileyo sakhuluma ngokuthi imbangela yekholera sonke siyayazi kule ngcekeza ingcekeza edolobheni leHarare lakwezinye indawo isesekhona kayikabi nganeno njalo leyo daba lwamanzi lulokhu luhlupha kakhulu ngoba udolobho leHarare liyakhuluma ukuthi ama-chemicals okuthi belaphe amanzi kabalawo yikho ke amanzi ayashota edolobheni leHarare laseChitungwiza. Sibese sikhangela udaba lwemasiweji kasiboni ukuba ngcono noma imizamo eyenziwa ngomunicipality weHarare leChitungwiza ngoba ama spots alamasiweji adubukayo alokho ekhona kasiboni imizamo eyenziwa ngomunicipality kakhulu abeChitungwiza labeHarare ukuthi amasiweji abe nganeno njalo kasiwaboni abantu becouncil bebuya bezolungisa singabhodabhoda sibona udubo lwamasiweji lulokho lusesekhona kakhulu njalo sikhangela ikakhulu ngesikhathi sezulu izwi lelibelana insuku eziphelileyo amasiweji akade evele khona ayageleza engena emigodini ngoba abanye abantu banatha amanzi avela emgodini lezibholaneni amanzi ayageleza abesicina echinga engena phakathi kwezibholane.
Abantu makhaza labo kuyini ongabaxwayisa khona sibona nje ukuthi umkhuhlane lo uyamemetheka
khathesi yisikhathi sezithelo ezinjengabo mango ama avocado pear lokunye okunjalo sikhuthaza abantu ukuthi bengakadli izithelo lezo kumele ukuthi babe leqiniso ukuthi bazigezise okuzwayo njalo bengakadli ukudla kumele ukuthi bageze abantu nxa bevela lapha abavela kona kusenzweni kusemasontweni befika endlini into yaqala ukumenze yikuthi bageze ngamanzi besebenzisa isepa njalo amanzi abanathayo angaba ngawezibholane kumbe ngawemigodi kumbe ngakamunicipality sikhuthaza abantu ukuthi nxa engamanzi okunatha kababhoyilise anduba bawanathe
Umnumzana Albert Mazula isiphathamandla lasenhlanganiso esebenza lezakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Ukugejwa kwezibholane sekuqalisile kobulawayo phansi kohlelo lukahulumende olo okulethela abantu amanzi olwe presidential borehole drilling scheme olubikwa likhutshwa kuzo zonke izigaba zelizwe lapho kusilela khona amanzi kodwa abanye bayalusola loluhlelo besithi lubuyisela intuthuko emuva njengoba izibholane lezi sezigejwa lemadolobheni asizweni ingxoxo osithandekile mhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosazana Permanent Sibanda umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ngalolu daba.
Njengama residents esikukhalelayo ukuthi asifise ukuba ngasireduce to abantu abangani bahlale emakhaya ukuthi amanzi esiwakha ezibholaneni thina sekufisa ukuthi amanzi ekuthondeka kuma-tap engines zethu singazange saphuma phandle lamagaba so we appreciate inzame zamujenso kodwa lesikucela kakhulu kulezibona ngathi kungabe ngithisa sasibat amanzi engene emathephini ezindlini zanokuthi siye kukhe ezibholaneni
Sikhuluma ngokusilela kwamanzi kuyini elikwenzayo ukulimukisa abantu ngomkhuhlane we-cholera
ngendaba ye-cholera ukuhlale ukuthi awe ukuthi umkhuhlane lo ukhona ngokuthi bengazivikela njani kodwa nasiyayananzelela ukuthi indaba yamanzi lofisikawe akukabi le-improvement and okwenza kube worse kakhulu ukuthi izulu alimanga ngendlela elijwayele ukuna ngayo isikhansel iyaprovide amabhawuza kuma-different areas so sesiye sakhulumisana labo sizama ukuba ukuthi sibacele ukuthi at least belethe amabhawuza lana amanzi ebuye more frequent kuyenzela ukuthi abantu bengagcini besiyahamanzi ezindaweni ezingakumaphili angavunyelelwanga ngoba kuba yingozi siyathola ukuthi kulama-cases abantwana bacina bewela laphana begazile sikhulumisana lesi sikhansel all the time ukuthi benge
Lo ngunkosazana Permanent Sibanda umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association abacha bebandla lezano PF bebekhona kusungula loluhlelo Abraham Green kobulawayo izolo siphinde saxoxa lomnumzana Freedom Murechu umgcini sihlalo wagatsha labasakhulayo kuleli bandla kobulawayo
lelihlelo kahulumende wezamphifo kuselile inyanga ezimbalwa mhlawumbe umnyaka sibili lapho uhulumende ahamba khona ngesilokishi ngelokishi edrilla izibhorane ukwenzela ukuthi abantu bethole amanzi ahlanzekileyo njengoba usazi ukuthi lapha kobulawayo silo hlupho lwamanzi osulule sikhathi eside kakhulu iminyaka eminingi kakhulu kungacaci futhi ukuthi usithi council wethu usicabangelani kumbe imizamo bani alayo ukuthi lolo dubo lwamanzi luphele so sikhangele ukuthi luzaphathisa kakhulu leli hlelo lokufaka izibhorane emalokishini ethu njengoba usazi ukuthi sikhangelane lo mkhuhlane lwe-cholera osumemetheke elizweni sizwele ngale kubo wonke ngalo so sikhangele ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bebe lamanzi ukugezisa ama-toilets abo lokugeza izandla lokunatha so sikhangele ukuthi hayi uhlelo luzaphathisa kakhulu especially sikhangelane lenhlupho ezinjalo
sixoxe labanye abathi ukugejwa kwezibholane kubuyisela abantu emuva engani sebesemaphandleni bona besemadolobheni ungathini ngalokho
futhi nje abantu bathanda ukusola ukusola kuphela into engazibe enhle njani ezilongenziwe nguhulumende weZANU-PF abantu bathanda ukusola abantu kumele benanzele ukuthi udubo lwamanzi lapha kobulawayo umlando we-City Council but uhulumende weZANU-PF ubone uqakathekile ukuthi angeyekela abantu beZimbabwe besifa ngesizathu sokuthi amanzi i-responsibility ye-City Council babona kufanele ukuthi bengenele bezoncedisa u-City Council wakobulawayo bezoncedisa umphakathi wakobulawayo so lokho kusola hayi kunjalo abantu nje bajwayele ukusola nzawo unika imizekeliso ukuthi umuntu ungaze unika amaqanda amabili elinye uliboyilile elinye olifrayile uyaqasa ukuthi ukuthi lelo oliboyilile ngayo lo olifrayile lelo olifrayile ngayo oliboyilile akasizusele into yokukhuluma but siyakubongela kakhulu ukuthi hayi izivolunteers ezikhona silohlupha lwamanzi nto abantu amanzi bayawathanda lezi mhlanganiso lezi ezepolitiki ezi-opposana leZANU-PF ngaze enza into enhle njalo baya-opposa kodwa abantu bona abantu bakobulawayo bayaluthakazelela lolu hlelo because abantu sebethola amanzi kunjalo uhulumende seyenza imizamo yakhe layo sedrile amabhol lo City Council layo kumbe izakhamizi ezile capacity kumbe ngathi inhlangahlanganiso ezisebenza ezomabhizimusi abasebenza ezigabeni zona lezo labo kungcono lakho befaka sola khonaphana so that abantu bethola amanzi angiyali sibili akumelanga abantu behlale bekhuthazwa kuphela izibhorane kodwa kungabe umlando wehulumende okahulumende kuphela uhulumende sedrile amabhols u-City Council akafake amasola efake impompi econnect abantu bekwazi ukuhamanzi kumbe inhlangahlanganiso ezijejeni ezinjengazo ngalezi ozitsho zeyo-progressive labo gabathathe amanyathelo ukuthi abantu belawo bethole amanzi ahlanzekileyo kumbe lawo efake amasola ezibhorane zwalezo ezifake nguhulumende kuyavunyelwa lakho bayakhuluma ngohulumende isibhorane sifake ngohulumende lakho sesifuna ukucela ukuthi sifakele abantu amasola sifakele impompi ezakathesi abantu bethole amanzi bengasakhoshosi
lo ngumnumzana Freedom Morechu umgcini sihlalo wogada lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7. IZimbabwe namuhla ibambane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwemfundo olwe-International Day of Education. Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke mhla ka-24 Zibandlela lonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethakazelela umsebenzi wemfundo lababalisi ekumiseni imibiko yenzondo esibhahile enkundleni zokuxhumana ebulenjini. Usuku lolu luthakazelelwa ngesikhathi iZimbabwe ikhangelalele indubo ezichiyeneyo ezigoqela izinga eliphansi lezifundi eziphumelela kuzifundo ze-O-Level, imali zesikolo eziphezulu kakhulu ema-university, ababalisi abahlala bekhalala imisebenzi ngenxa yeholo eliphansi kanye lokuswelakala kwamakhompyutha ezikolo. Inhlanganiso emela amalungelo oluntu e-Amnesty International isikhuphe njalo umbiko ikhuthaza uhulumende be-Afrika ukuthi bengezelele imali eziphiwa kwinhlangothi zemfundo ukuze kuthuthukiswe imfundo kuzwekazi le-Afrika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lokhokhela inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope Trust unkosazana Samantha Sibanda.
Ukuthi abantwana abakhubazekileyo behambe esikolo lokho kusashuko kuyakho yakhangela ama-statistics akhona atshengisa ukuthi almost 1/3 yabantwana kumbe singathi ku-3 abantwana oyi-1 ule-disability ongayiyo esikole ku-primary. So if that is the case, 1 in 3 children is a lot ukuthi bebe lama-disabilities. So sifuna ukuthi kuningi okusafanele ukuthi kwenziwe from ama-policies, from ama-buildings, ukuthi ama-attitudes abantu.
Sibona usuku lolu lonyaka lulombiko okhuthaza ukuthi abantu bananzelele umsebenzi omkhulu owenziwa ngababalisi kumbe kumbe izikolo ekumisweni kwenzondo kumbe amazwi obandlululo lina lamazwi liwathatha njani
amazwi lawo ayenze ukuthi abantu abakhubazekileyo kufuna besekela ukuphuma behlangene nabanye abantu even nxa singathi ku-offline kumbeni online kuyafanana kuma-inthanethi lapho bacina bengasakhulumi bacina bengasayenzi kuhle abanye baba nama-depression abanye baba nama-mental health challenges so kusuka sekuyokuningi kakhulu ngasore sokho sibona imbiko leyo elamazwi angakho right sibona ukuthi abantu abakhubazekileyo bona be-struggle ukuthi bebe khona ku-society
sibone kuphuma ama-results awe-o-level awomnyaka owedluleyo efika wona ku-30% abantu abenelisa ukuthi baphumelele nxa sikhangela abakhubazekileyo ubona baphumelela kanjani ezifundweni njalo kuyini elibona sengathi kufanele kuthuthukiswe
first of all ngaphambi kokuthi ngikuphinde ukuthi ukuthi abantu abakhubazekileyo i-transition yabo ukuthi bevele ku-primary kwindingi ku-secondary kwindingi kumele abantu abanama-disabilities bathotha out beqeda nge-grade 7 abanye abasadluleli phambili kuneca kudinge nama-vocational training so it's very likely ukuthi bona ngabo vele ababambwa khonapha inani labo lisuka liye phansi abantu abathatha i-secondary education but mhlawumbe yizona izinto eziningi ezenzakalayo like for example so ezimsethisi-introduce ama-video assessments especially for abadeaf and hard of hearing
njengenhlanganiso ilanga leli libona sengathi liyaphathisa na
I think ama especially like ama-days laya ayabefake eceleni nje ukuthi namhla ngikukhuluma ngabekho anceda ngoba kuyangezelela inkulumo eyabe ikhona around that subject so in this case i-education namhla abantu abaningi basuke bakhuluma ngayo i-reflect ukuthi what should be done thina ngethu njengenhlanganiso kunezinto eziningi esizenzayo like kade sikhuluma namhla ukuthi si-advocatele ama-i c t siyakwazi ukuthi i-education iyayenza ukuthi umuntu e-realize ama-marizers nxa umuntu engakwazi ukubala which means maybe i-inthanethi kasezekwanisa ukubala ezinye izinto zezawubhokaphepha so i-education is a foundational human right so nxa sikhangela ngelanga leli kube lilanga lokuthi sikhulume nabantu abaningi si-raise i-awareness sidinge le-support yezinto esizenzayo njengenhlanganiso
Unkosazana Samantha Sibanda ukhokhela inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope Trust ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umthethandaba kaMantshi weMaswingo ukhulile izakhamizi zakulendawo ezingamachumi phose ayisikhombisa 66 ezabotshwa ngomvulo zisethweswa icala lokwephula umthetho ophathelane lokulondolozwa kwamanzi owe-Water Act ngowakha imizi duzane ledamu leMtirikwi. Abantu laba bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail izolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokeli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kuna kuqakathekileyo ukuthi ikakhulu ngalolu daba kunezinto ezingane zitshekile nje ngalo ngoba abantu laba kabahlalanga izolo nxa kubalwa ukuthi abantu laba sebele minyaka pho sengathi ke ngu-20 behlezi kwindawo umbuzo engiwubuzayo ukuthi bona abamaneja idamu leli bebengaphi iminyaka yonke leli bebesekelelani abantu kuze kube yimizi engu-66 behlezi endaweni esedamu kuyina kade bekwenza bona iminyaka yonke leyo kungani bengababophukisanga kudala kungani bengabadidulanga kudala kungani namuhla khonoku kwekusitshengisa ukuthi kube problem ekhona ezimbabwe lapho abanxa sebefuna ukufiksa abanye abantu bese besebenzisa imithetho kade beyihlalele bese beyafitshe kade labo bebevele behlezi phezu kwezandla bengenza umsebenzi wabo
njengenhlanganiso egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu lingenela njalo kwindaba zemvelo lamalungelo ayo selike lahlangana yini lo daba olunje mhlawumbe kwezinye indawo lapho elisebenzela khona
indaba esihlangana lazo kakhulu ngezokuthi amadamu ayaqhakathekisa ukuzila amalungelo abantu. Kusilizwe lonke nje jikelele sihlangana khonokho ukuthi nxa sekukhangelwa idamu selikhangelwa libe yiyo into emqoka kube sekungabantu sekukhangelelwe futhi ukuthi babebenefitha kuleli damu abaseyinto yalutho. Siyakuthola khonokho lalona leli damu elakhiwayo ebathekelele north elemethi gwayisha ngani liqakathekisa ukwakhiwa idamu ukudlula amalungelo abantu abazaphambaniswa yileli damu. So kuqakathekile futhi lokho akubi lidamu kuphela, sihlangana lakho lama-projects ngatshiyeneyo abathi ngama-development projects. Uthola ukuthi kumbe kwembiwa kwezinto kwama-minerals, kumbe ikwakhiwa kwemgwaqo, kumbe ikukhelisa kwamadolobho, kumbe ikufaka kwama-nature reserve indawo zokuhlala inyamazana zasendle.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Esigabeni lapho esixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla silo Bruce Ncube owakhulela kuqembu lemidlalo yokuzilibazisa ele umkhathi theatre kobulawayo osehlabelisa amaqembu amakhwaya enkundleni zokuzilibazisa kwele Bilitane, Australia, Germany la kwamanye amazwe. Ake sizwe xoxa ngomsebenzi wakhe lo Gibbs Dube oweStudio 7.
Ngizalelwe eNjube, ngakhulela eNjube, ngafundiswa liqembu le umkhathi Theatre Works abangifundisa from ngisasemncane, from 10 years. Imigido yesintu, ingoma zesintu, ukuthi ayingungu, ngiqalisa ukuthowa emazweni ngile 18 years old. Since 2004 ngisemazweni njengapho Scotland, Ireland, England. Ngifundisa ingoma zesintu, imigido yesintu yezikolo, makhwaya, kuma-festivals and all of that. So manje sengi-based lapha e-UK eduzane kwe-Birmingham, lapha engihleli khona manje. Lokho ngisenza umsebenzi wami ukufundisa ezikolo, ukufundisa kumakhwaya, kodwa ngifundisa ingoma zesintu and 3-4 part harmonies ngesiShona, ngesiNdebele, langesiKhalanga. Kwesinye isikhathi langesiTswana because you know, Southern Africa, ama languages ethu awashare. So kulezinye izingoma esebe sikhule ngazo sizaziyo. So ngiyafundisa njalo lezi ngoma ze-church and all of that.
Yeah, abantu bathini ngohlelo lwakho lolu?
Abantu bazithakazelela kakhulu ngoba ingoma zesintu ziphethe zikhuluma into eziningi ezijeneyo ezinjengokucelebrate umuntu, let's say umuntu osefile. Thina esikweni lethu asidani kakhulu njengoba sazi la ukuthi sebe sicelebrate umuntu nxa umbe ufile kumbe umuntu osesijile. Njalo ingoma zethu ziloku zilenjabulo phakathi. Ingoma zethu zicelebrate into ezijeneyo ezenzakale esigabeni kumbe kusociety yethu. So abantu bayathakazelela kakhulu because bafunda ingoma ngendlela etshiyeneyo from abakujayeleyo lapha emazweni. So mina ngiyatravela kakhulu kakhulukazi. So ngomnyaka ngiyakwanisa ukuthi ngibe sendaweni eziyi-50 ngifundisa ingoma zesintu zona lezi, njalo ngiyabhatala kuhle njengomuntu ofundisayo. So ngiyathaba kakhulu ukuthi abantu balapha bakujakazelela esikwenzayo. Njalo labantu bakithi ekhaya sebekunanzelela ukuthi hhayi, nxa sisemazweni akutho ukuthi sesiyenza izinto esizibona emazweni. Okwethu lakho kuhle, khonokho esibuya lakho sivele ekhaya sikulethe lapha, kuqakathekile ukuthi sikugcine njalo sigcine iy'ngoma zethu zesintu ngoba yibubuntu bethu, yikho sikhuliswe ngakho. Mina indlela engakhuliswa ngayo, engafundiswa ngayo ukuhlabela, indlela e-natural nje ukuthi ugogo yabe engifundisa maybe sebesitshela isitori laphana ntambama mabisenzikhulu sikhanzi ngamazambane kumbe sipheka kumbe sisenzani. So indlela e-natural nje, asifundi i-music yethu ngokubhala lani lani, hhayi. So indlela entsha ebantwini labalapha la.
Ye, usebenzela abantu abangani?
Mina ngisebenza ngiyedwa, kodwa kuma-festivals ngiyakwanisa ukuthi ngifundise abantu nge-400 ikhwaya. It depends ngokuthi ngiyabe ngingaphi. Abanye abantu amakhwaya abo mebhabele abantu 40, abanye 20, abanye, but ngisebenza ngiyedwa.
Kuyadlisa siviko lokho?
Kakhulukazi, kakhulukazi. abantu will not believe ukuthi angisoze ngisho ukuthi amafika zami ukuthi ngithola malini kodwa ayabhatalwa kuhle mfowethu nebhatalwa njengabantu balapho ukuthi babhatalwa njani ngoba into yami sengayithatha ngayifaka ebangeni phezulu iyahlonipheka like last week nga-invitewa a new group okuthiwa i-Natural Voice Network ilabantu kumbe 1,000 group members bangi-invite ukuthi be-keynote speaker kwi-gathering yabo so kutho ukuthi bayananzelela ukuthi hhayi lo muntu usebangeni eliphezulu njengathi asimhlonipheni nathi simlethe lapha sizwe ngesitori sakibo so bengingale ngibafundisa ngokwakithi ngibatshela izitori zakithi ukuthi sifunde njani njalo iZimbabwe ilizwe linjani njalo sinama-languages amangaki ama-tribes amangaki so hhayi ubhadalwa hanye abhadalwa kuhle sibe
lo nguBruce Ncube odabuka koBulawayo bexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 ekwele Bilitane silugqiba ke lapha uhlelo lwehlanamhlanje olivalelisayo ngutabo kaNcube lisale.